into eyenzakalayo ukuthi abantu bezanu PF bathuke kakhulu ngohlelo silalo njengemovement for democratic change ethungamelwa ngupresident advocate Nelson Chamisa. Lapho-ke sikambe ukuyahlangana khona lezi zizalwane zeZimbabwe, sikhangela ukuhlangana lamavenda, lamaticha, lamapholisa, labantu bonke abatshiyeneyo-ke esibathi bona yibo abayi-part of i-program yethu yomanyano esithi i-Citizens Convergence for Change, ukuze abantu beZimbabwe bonke behlangane ndawonye ukuze kuliswe isimo esikhona elizweni, isimo esi-affecta umkhonomi, isimo esi-affecta ukunakekelwa kwamalungelo abantu bonke jikelele. So iZanu PF ithume-ke abatsha labomama ukuthi besimise ekuhambeni kwethu, but kungenani thina siyaqhubekela phambili ngezinhlelo zethu.
Ilunga leZanu PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi uChamisa nguye ohlokoze abasekeli beZanu PF ngokuzama ukukhuluma labo bona bengafuni.
Abantu esikhuluma labo esiqeda ukuba addressa kathesi ngikhuluma lawe nje sisuke emenezi qeda uku-addressa ke ama-stakeholders atshiyeneyo labo asobantu beZanu PF. Endleleni lokhu esihamba khona asila lapho esikhulume khona labantu beZanu, kumbe esifuna ukuthi abantu beZanu sibingelani labo noma besincede ngelilo, thina esihamba luhlelo lokuthi eZimbabwe kufunakala inguquko, njalo silabantu esilungise labo ukubana behlangane labo. Abantu beZanu PF babetsheliwe ukuthi hayi, sizahlangana lama-structure eparty ngesikhathi esinje, yikho kwenza ukuthi bebambe amavenyethu beyenze umsindo. Yikho lapho esihlangana khona labanye abangasiwo bephathi, uyananzelela ukuthi inhlelo lolu hamba kuhle ngenxa yokuthi iZanu PF iyabe ingakwazi ukuthi sihamba njani, sisuka ngaphi, sisiya ngaphi. Abantu bethu lalabo esilanda ukuzobabona abahlanganiselo sabhuku lezinduna, hlangana labo njengokuhlela kwethu.
Uthi njalo uChinamasa yini eliphehlelo oludlame ngoba lidinga okokutshela isithunywa se-United Nations esiza eZimbabwe.
Thina mfowethu asobantu abayenza into zombangazwe ukuze siprofite noma ukuze sibe la into esiyitholayo. Senza lokhu ukuze sitshintshe ukuhlala kwabantu elizweni, njalo silungise indaba yokuhlupheka kwabantu, izisebenzi, ukuswelakala kwemali zeschool fees, ukuswela kwamali emabhenki, ukuswelakala lokunakekelwa kwamalungelo abatsha, ukunakekelwa kwamalungelo abomama labantu bonke jikelele. Akula into esingayenza esithi thina yikho ezayenza ukuthi thina sibenefit. Sikwenzela ukubana thina njengabakhokeli sikhambise phambili ilizwe lethu. Patrick Chinamasa into abayijayeleyo kuzala ukuthi nxa singayenza iy'nhlelo zethu beqalisa umsindo, bese bekhuluma ukuthi hhayi, laba yibo abantu abayenza ukuthi bengcolise ilizwe. Indaba yokungcola kwelizwe ivela ngenxa yemikhuba yeZanu PF yokuthi kuyavala imigwaqo. Thina silamalungelo ethu ahlanganisela ukuhamba lokuhlangana njengeparty. Umthetho welizwe uyasivumela ukuthi simove, abathi freedom of movement uyasivumela ukuthi sihlangane, i-freedom of assembly. Nxa thina sinakekela imithetho ye-COVID akula nto engasimisa. UPatrick Chinamasa leZanu PF yabo bayahlangana, oDouglas Monzora leZanu PF light yabo bayahlangana. So kuyinkinga ngapi nxa thina kufanele sihlangane nje movement for democratic change alliance ethi ungamela ngu-advocate Nelson Chamisa.